Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izindukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 Mbalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, icele lebandla eliphikisayo ele MRP selihambise isicelo sokutshengisela phezu kokukhwela kwembadalo yepassport ekhangelelwe ukuqala ekuqaleni komnyaka ozayo.
Sithi thina ipassport ukuthi ikhwelebe ku-150 siyakwazi ukuthi kulobungilimbani umnanga gola abantu bakhe abafake kuma-passport offices who are collecting imali edlula 150. Ipassport actually price iyabe sikubo $300.
Inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ka-2024 ukhangelelwe ukuba lendlala emangalisayo.
Singena phakathi kwendlala enkulu kakhulu ngoba kwazise babankomo abantu lokulima lokhu abaqali ukulima kathesi December usesephelile.
Umhlabeleli wengoma zokholo u-Eric Moyo obhubhe kwele South Africa ngeviki edluleyo ubekiwe izolo kobulawayo.
Abantu bakobulawayo abeZimbabwe bonke badabuke kakhulu ngokuthiwa u-Eric bayakhala eNingizimu Afrika, bayakhala abantu bonke emhlabeni wonke jikelele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Icele lebandla eliphikisayo ele MRP selihambise isicelo sokutshengisela emapoliseni phezu kokukhwela kwembadalo yepassport ekhangelelwe ukuqala ekuqaleni kweminyaka ozayo. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ngenyanga edluleyo ukuthi kusukela ngomnyaka ozayo ngozibandlela imbadalo yepassport izakhwela isuka kukhulu elilamadola ngamachumi amabili US$120 isiya kumadola alikhulu lamadola ngamachumi amahlanu $150. Omunye wabagcina isihlalo becele le MRP uMnumzana Mudenda Chilumbo utshele iStudio 7 ukuthi banxusa uZulu ukuthi aphathise ekutshengiseleni lokhu ukukhangelelwe kwenziwa mhlazi ku-2 ngozibandlela phandle kwamahhofisi kamsitheli kobulawayo. Ngalokho sebelobele amapholisa incwadi bedinga imvumo. Kodwa amapholisa abengakaphenduli. Amapholisa enkamba yebulawayo Central abengakaphenduli. Sixoxe lo Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kathi sesungunanzele ukuthi ano sokuyisigumaguma lokhu ngoba iregistry i-department or i-ministry of home affairs is non-aligned to revenue collection agents. Ayivunyelwe ukukolekta izimali for other developments. So nxa ngisizwa uMthuli Ncube ekhuluma ngokuthi yena i-passport isifike ku-150 is approved by iParliament yeZimbabwe. Bengingakwazi ukuthi uMthuli Ncube uthi yena i-passport the reason yaba khona ngapho. Besingakwazi ezimthwakazi Republic Party ukuthi ufuna ukumodernize ama-borders. Ama-borders kamodernizwa nge-passport fee, amodernizwa nge-the mainstream revenue system ekhona elizweni. So nxa kuyukuthi bona bafuna ukucharge i-$150 besithi bafuna ukuthenga izimota zama MPs ezi above 100,000, which means badlala ngabantu laba abantu. Awusoze ucharge abantu imali enjengaleyo uphinde yoba taxa nxa sebethumela izimali ekhaya. So thina ezimntu wakwazi Republic Party, we are supporting i-vision ye-youth league yethu ethi akumiswe ukusebenza kwama-offices awe-registry, the civil registry department obulawayo. Sithi thina hhayi uba mnanga kwavele sezama okunyela ibhajethi yabo was not even conducted in the manner that is constitutional in terms of ama-consultations. So thina ezimntu wakwazi Republic Party sithi sisupport abafana support abantwana asisukumeni sonke ezimathebeleleni abase wange abase Beitbridge abase Gwanda abangapi ngapi Plumtree imali yobuguma guma efuza ukuthi support amasela hayi asimiseni. So sithi thina konke lokho ukuthi amapolisa baza kuthini hayi kusezandleni zomthetho. We expect the police to act according to the constitution. They are non-partisan as an entity. So we can't allow them ukuthi besiyalele ngoba thina sifuna ukuyotshengisela as a party ezisizwe ukuthi abantu bakithi bazaphelela emfuleni bebhajete izimali zokuthi bebuye ekhaya bethole izimali sezikhuphukile in terms of ukubhadalela i-passport. Abantwana bazahamba beyobulawa befele emfuleni befele endaweni engaso designated for traveling.
Khona ukubangele ukuthi litshengisele ngodaba lwama-passport zona indaba ezikhathazayo ziziningi kuyini kahle kahle
sithi thina i-passport ukuthi ikwere be-150 siyakwazi ukuthi kulo bungilimbane umnanga gola abantu bakhe abafake kuma-passport offices who are collecting imali edlula 150 i-passport actually price iyabe sikubo $300 so asoze sikuvume ezimntu as a Republic Party and we are ordering all our members and supporters sympathizers labantu bakumathebeleni wonke bonke ukuthi no akuvinjwe ivalwe laphana komsitheni laphana siyavala akuvinjwe kuvalwe lapha.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Jilumbo ongomunye wabagcina isihlalo obecele iphikisayo elebandla le MRP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhinga. Inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ka-2024 ukhangelelwe ukuba lendlala emangalisayo. Umphathi ntambo kahulumende obona ngenhlelo zokunakekela uZulu oweLabour and Social Welfare, uMnumzana July Moyo wazise kumaviki asanda kwedlula ukuthi kulabantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million ababhekane lendlala emaphandleni abadinga uncedo lokudla. Umoyo uveze lokhu ngesikhathi kusungulwa uhlelo lwe-Food Deficit Mitigation Strategy lapho uhulumende azabambisana khona lenhlanganiso ye-World Food Program kanye leye-UNICEF ukudingela abalambayo ukudla. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo wake waba ngumeli wecholocho edalela eParliamente elilunga lebandla lezano PF uMnumzana Believe Gawule yena othi umumo usumubi kakhulu emizini eminenge.
Singena phakathi kwendlala enkulu kakhulu ngoba kwazise babankomo abantu lokulima lokho abaqali ukulima kanti uDisemba usesephelile ngawe iwapho amabele angalinywa ngoJanuwari akuna lutho esilukhangelele sikuthole. So kumeleki kathesi kube namalungiselelo ayenziwa nguhulumende ukuthi abantu basinde endlaleni leyi ngoba indlala leyi engasapularelwanga abantu bazaphela ngoba Nkomo uhulumende nguye omelele phambili ebeseqondisa ama-non-governmental organizations abasincedise labo-WFP bancedise bazongena bakhangele kuqala bayenze loku kuthiwa i-assessment yabo bayenzayo ukuthi kathi kuthibile okuzafunwa ngabantu emonakalweni ongaka ikungakanani okungaba kuqhuba kanti kuze kuyefika kulwana umnyaka olandelayo enayinjalo sikhangele kumnyaka ozayo engayehloni isivulo sakhona siyabe singase sibe sihle ngokulandelana kweminyaka kodwa ukuplana kuqakathekile ukuthi i-government ihlingelele masinyane masinyazana ey'ngathi zikahulumente ezizimele zodwa yikolapho esikhala khona kakhulu ukuthi ababuye bezongena phakathi kwabantu bezokhangela ukuthi umonakalo lo unganani zingakanani izimuli ezifuna ukuthi zithole ukudla zisinde kwafule phela Nkomo kathesi silodukula umangalisayo kulezimuli ezikhangelwe ngabantwana childhood families ama-families akhangelwe ngabantu asezintandane ezingaselabanda kobani yibo bantu abamele lonakekelo laba ukhangele kuhlelise ngoba sekukhokhele kunye kungananzeleliyo ukuthi kulabanye abantu abadinga ukuthi abantwana abalezintandane zikhangelelwe phansi babe lohlelo kuduzwa phansi lapha kutholakala isibili ukuthi abantu basize ngendaba ebuyayo le. Ngokunjalo izifundo zenkomo seziphelile. Wala kunje nje esigabeni sethu ngathi nje nangaphetholojo inkomo ziphelile, inkomo bezicuka, inkomo sokumele kube nendlela yokuthi lakho sikhangele ukuthi izifundo ezifundayo kusiya phambili le. Abantu bengazi bangancedakala ndawo ukuthi kutholakale uhulumende le mhlawumbe engasezizimele zodwa ezanceda ngestokisidi esithengiswa ngemali ephansi. Kumbe esinye kabona sincedise abaningi ngoba manelisi bona ukuthi kwistokisidi ukuba uyazi ukuthi umuntu angathi usele ukudla imali yokuthenga ukudla kwakhe wathi umele ukuthengela isifuyo.
Izulu njengoba selike lana endaweni ezitshiyeneyo okugoqela khona ngapho eCholocho, ungathi amadlelo asehlumile yini la madamu asengenile amanzi?
Nkomo, okungithokozisayo kancinyani ngikubona ukuthi lapho engikhona kathi sengiseCholocho namhla ngibona izulu liyana Nkomo, ukuthi ngikhangele nje ngihleli nje kuyona le ndawo engiyo esigabeni seCholocho lapha ngaphansi kwesigaba sikatatifutate eGulu. Ngikamela ngibona ukuthi izulu liyana sibili kuhle phandle la. Kuhle sibili kunoko phandle. Kodwa iphandle yakhona nale nkulu masikhangela bese umkhathi laba ngokuvonekela kwabo abakutsholo nababasiyesiphilela khona. Kuyakhangela ukuthi engenye kungaba ngoba kusilibazisa nje ngokubona kwa kuphela. Yiko kungithusayo kodwa engikubonayo izulu liyaqhuqhukela nje izinyela kuhle sekuhlumile sokulushlaza yabe izifuyo zenezi ekade zisiwa. Ngithemba ayiwe aseluvuka kathesi namanzi sekukhona kwezinye indawo ekumese kuyikusila kwazi izifuyo singazi mali ngaphambili.
Umnumzana Believe Gawule isakhamuzi seCholocho njalo waka waba ngumeli walesi sigaba edalela ePhalamende ulilunga lebandla leZANU PF. Umhlabeleli wengoma zokholo uEric Moyo obhubhe kwele South Africa ngeviki edluleyo ubikiwe izolo kobulawayo emathuneni emvutsha. UMoyo obele minyaka engamachumi amane lambili ubehlabela leqembu lakwele South Africa ele Joyous Celebrations. Siqoxe lomsakazi uEzra Chisa Sibanda ointatheli izindaba yeStudio 7 ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Eric Moyo umculu weZimbabwe wedume kakhulu wazalwa umnyaka 1982 wakhulela khona bawuntuthuzaya kuthunqa kobulawayo engumuntu oculaye enkonzweni ezijeneyo zakuntuthuzaya kuthunqa kobulawayo kwaze kwafika umncintiswano lwaphuma umabona wothi ukuthi hayi abazizwa owabazi ukuthi balelizwe elimnandi lokucula sicela ke lingene lokuthiwa ke East Africa Idols waseba umunye lo obhalisayo wangena ke bamthola ukuthi hayi umuntu uyacula wacula ke lapho yayinyakuqala le Idols East Africa Idols wanqoba enqoba nje bonke laba ke esithi Southern and East Africa waba ngokuqala waphiwa ke imali ke efika amadola eMelika edlula ke i25,000 emadola eMelika US dollars wathatha inqubo kanjalo ke ayi abe South Africa ubabo lindeleni Mkhize oyevelesele Joyous Celebration iqembe licula ke umculo wengoma zokholo igospel music wabe mthatha wathi ngubonile mabona ukuthi ngicela ubuye lapha South Africa wathi hayi wena nje umuntu ocula nganga ngicela ukhokhela iqembu lami ube ngocula phambili njalo uyazi Joyous Celebration lamantu abaningi abakhokhelayo abacula phambili balekwaya ikwaya benkulu Eric wayengoloko ke ukhokhela ngeyikwaya le Joyous Celebration wacula kanjalo ke uEric wangena ku Joyous Celebration lokuthi ay 18 Joyous Celebration 18 yaba lodumo kakhulu emhlabeni wonke jikelele.
Ungathini wena ngomculo wakhe ngamafishane ukuthi ubungumculo onjani njalo ukhanya uthakazelelwa ngabantu abanye?
Umculo lo we Joyous Celebration umculo ke odume kakhulu undumeke iAfrika yonke lasekona lepheshe kolwandle idumele liqembu elihamba amazwi amaningi bilihamba la Eric Lee siye amazwi amaningi icula kanjalo njalo ke abantu abaningi bamazi impahla zakhe ezintshintsha lezi eqoke bonakala phambili lapha kanjalo engumuntu ojive kakhulu ebegida kakhulu bona manxa behlabela bamthanda abantu eSouth Africa bamthanda kakhulu babaningi bakwenza ngoba badwele ngazi lokuthi ngwase Zimbabwe bamangele ukuthi ke umculo wakhe hayi ngoba sithuya celebrations yachaya into khona ukuthi bengenzi kakhulu ezakhethu kodwa bechala leqembu lejoya celebration abantu wakubulawa yabe Zimbabwe bonke badabuke kakhulu ngokuthiwa Eric bayakhala eNingizimu Afrika bayakhala abantu bonke emhlabeni wonke jikelele nezolo ke isidumbu sakhe sibuyile sivela khona le South Africa safika lapha namhlanje kuseni kwenzwe lokuthi uya service wase siyabekwa emangcwabeni emvutshwa kobulawayo beke khona phakathi emangcwabeni emvutshwa nxa siye trainers lapha bebe khona namhlanje abantu ke badabukile bebuyile vela ke South Africa njalo lezulu lesina okujengisa ukuthi bengumuntu omkhulu kakhulu ke abantu babuhlungu ingoma zakhe ziyohlala zikhunjulwa ngabantu kodwa abantu uncedo liqembu lakhe lejoyal celebration likhona akusoze kukhanye ukuthi u-Eric ngasekho kodwa abananzelelayo bazabona ukhona ongasekhoyo la ngoba bekhokhela phambili yiko ngamafitshane ngu-Eric umoyo lo sizalwane seZimbabwe esibele minyaka eyi-41
lo ke ngu-Ezra Chisas Banda umsakazi njalo eyintatheli zindaba ye-Studio 7 okwamanje ke sizwe ezivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphepha ndaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa agcwayisisa udaba lokuthi kulexhuku labantwana abangabafana ababonakale abangaba leminyaka yokuzalwa engaphansi kwe-2 lanhlanu ababonakale kumabona kude benatha utshwala. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi utshele leli phephandaba ukuthi bayibonile imfanekiso yabantwana laba esisabalele enkundleni zokuxhumana njalo bacwayisisa ngalolu daba. Iphephandaba lobulembu lenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF liqoqa ukuvuselela ugatsha lwabatsha oluthiwa yiBorder Gaze Youth Militia abazakala ngelokuthi ngama-green bomber ngenxa yocuku. Okwamanje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Emsakazweni ka Studio 7 emsakazweni linjani walaleli labasakazi hayi siyayizwa indaba yeZANU-PF le iZANU-PF sithenga izikhali eziphedlela kula mithi iZANU-PF sithenga izikhali akula mgwaqo abantu balamba indlala kahle kahle upresident lokukhona vele kusho ukuthi kaso president ocabangela abantu but wathi ngene embusweni wazichayina umnyacane ngani umuntu ozacabangela abantu beZimbabwe kanti hayi umuntu ozicabangela yena labantu abake ubona sethitha abantu abakwa kwasezikhundleni kahle kahle lapha kuthi ukuthola democracy eZimbabwe ivoti la futhi alisebenzi lapha abantu beZimbabwe sokuthi bebambane bethi sokwanele manje sokwanele ngoba bebambane bonke nje kungabe kube yishona ndebele tonga wonke umuntu obambane uthi bekhiphe uhulumende lokhona bibe seyebona ukuthi mase bekhiphe lo uhulumende lokhona bayenza njani sebe negotiate etafuleni ke manje ngoba lapha siyahlupha sithi labantu abantu behlupheke beze bethi lezizukulwane nje uhulumende lokhona iZANU-PF ayiphuma empusweni sehlulekile
sanibonani bafowethu ninjani nje nonke hayi siyabonga bafowethu indaba nje tinika zona hayi ake ngihlale edabeni mina ke ngizobuhlungu kakhulu ngalamadoda lawa abasupportizana nalo sisinyana lona nayo sengenwe umkhuhlano wobuthakathi emncane yangake zondo ngabantu ekhethe nje ukuzondwa ngabantu ufuna ukuthanda yibona abantu abayifonyana beZANU-PF ngenxa ukuthi ufuna ukuqumbisa isisu sakhe hayi ya ngaze naba nenhliziyo ezimbi madoda umuntu impela liyalidla igazi labantu liphila amagazi abantu nenhliziyo ezimbi licabanga ulilalezi ukufa uyabezwa nalaba akhuluma khona abantu bezana uJoseph Chimama manje uyakhuluma uthi yena umuntu kufuneka asisebenzele angadiphendele kuhulumende njengakuphi wena Joseph Chimama umuntu uyayisebenzele khona uyasebenza usebenzani akuna currency money akuna lutho kodwa ubhizi uthi umuntu ufanele asisebenzele yenze yiphi imali eyenzeni khona ukhobra ungatshela ukuthi umuntu ngalokho uzangaphila ikhobra uzothenga ngoba ngayithenga nale Cobra kade abanye abantu fa bephelele ekhanda becabangela abantu phela kuzoliphelela one day is one day kuzofika isikhathi senu sizofika nani zofaka buhlungu ngiyabona
Studio 7 Studio 7 ngabe ninjani basakaza kwakhe sibonga umsebenzi olwenza abasakaza sibonga umsebenzi olwenzayo ngabe izindaba right Studio 7 lapha kule ndaba engani yangikhathaza lapha yabona indaba kaChabangu le Studio 7 indaba kaChabangu le sicela ukuthi amazuba boy amahle isinanzelele into ekakhulu abantu bakobulawayo ekakhulu abantu bakamthwakazi yabantu besindebeleni nibona into yenziwa nguChabangu le kahle kahle mangithi ngibhekise sakuhle le into le ngamanyala le uChabangu wathengwa ngenxa yendlala uChabangu isidawo hlale dakiwe imisebenzi yakhe ayizini wathengwa ngenxa yendlala ithengwa ngosikoti ngoba thina ekuxabaneni kwaba kwenzayo ngabo ku-Triple C thina besingavuki ukungena kangawo of course lathi besisupporters be-Triple C kodwa besingavuki singene kangako kuleyo nto then into esukisisihlukumeza lapha ukuthi thina sikhethile abantu kade sibafuna kobulawayo sabangenisa abantu abezisabanza kobulawayo abantu besindebeleni ngoba thinto esingayifuniyo kobulawayo into ethiwa yi-ZANU PF asiyifuni into ethiwa yi-ZANU PF kobulawayo kanti esinango uChabangu hambe sasithathela i-ZANU PF yarare refaka kobulawayo loo Chabangu kahle kahle kanti ayikho enye imizamo engenziwa upresident uChamisa yena ekhanyela yethule kangaka kuyini okwenzekala kahle kahle ye bantu abalaleyo lani lapho akhe lisize lapho kumbili ngaba nombono ongcono lapho batsha ngalo uChabangu isidawa umuntu othengisa isizwe esikhanye umuntu osithengisela emathebeleni kuzanu PF sikhanyele nje
sabona Studio 7 ngikhuluma ngilapha eZimbabwe yabona izalo lekho kwenza ikurepa irepa abantu ihlule kubusa irepa i-Triple C ukufanana lokurepa umntwana omncane lekho wena sithole zimo yena ngabe nje wana wathi wathathwa wazibuza ithi wawina ngabe uyalungisa izinto ngendlela hayi kona ukuhlansha athi uqonde igama hayi esitema zoze sivote ngoba kusincede ukuvota
salibona Studio 7 salibona nabasakazi bethu benjani thina siyancenga ndingemphawula njengaloko kwenzekala ezimbabwe sho ukuthi ezimbabwe sizohlala sikhohle izanu izibusa lizenzela umathanda wanako sezizoke zichabanga labo weshman ncube labo tenda ibhithi but izanu fanele ibuse anike izanu ipower so hayi kula nto singayenza sokuzosebenza mdala ngozasesilele mavelo tenda ibhithi labo weshman ncube labo sengizijabana akulaliswa aphakela kulaphatha abazoyivula futhi ayikho laba nje baqonda ukuthi bedilize isisi izanu ibuse angazi ke bazothulana ngemva kwalokho hhayi nkosi babusise kuloko abakwenzileyo namalungelo abantu behlale phezu kwabo babusise
Studio 7 sakubona kanye labalandeli bakho uhlale phezu kodaba njalo ngingathi Studio 7 ukuthi ama-s m s ukhetha anjani kodwa sengathi ngima ngithi ngiyabheka ukhetha asekela kakhulu uhlangothi lwe-ccc thina abanye esikhuluma izinto ezingahambisani lento zabo-ccc lezo vela usasifundi khonapho lowo muntu okhetha ama-s m s siyambona ukuthi vele thina wethu uyasibandlulula akasikhethi ngenxa yokuthi asikhulumeli i-CCC leyo CCC futhi asinandaba nayo inamanga okunjengopresidenti wakhona unalo uChamisa wakhona othi ye uthwabango akamazi akekho umuntu okukhulumayo manje ukuthi ye lo muntu unamanga lo lisho ukuthi angabusa vele kukhona ukubusa ngeqiniso azokuyenza yena enamanga kangaka lo muntu lo hawu Studio 7 nawe sicela sibili indaba lakho zibe ngezoqoto zingabi lezi ezisekele hlangothi siyabonga
Studio 7 mina ngithi izanu yonke nje lama-leaders akhona wonke hhayi abaphume bayehlulekile since namhlanje singabantu basezimbabwe asisahlonitshwa noma yikuphi sihamba sithethiswa emabhasini ezitimeleni emateksini siyathethiswa ngendaba yezanu hhayi abake phume asisabadingi noma upresident ayelifini vele noma engabuyanga kasisamdingi kake phume ke bona abanye ukuthi bazenzana akake nikeze umfana omncane ke vusa ilizwe bake basale namancuwa wabo sokungamancuwa ngeke bavusa amancuwa sifuna umfana omncane umkomana kangene aphinde mkomana zani uphuma nini liyafosta phuma nini lihambe hambani liyehlala kathi liretire nini vele kuretire nini kathi
Studio 7 salibonani baphathi bethu siyalibingelela eminyakeni omutsha sithi yephi umnyaka omutsha singena kiwo hawu siyabonga Studio 7 siyangami ngabe abantu bonke babambana bonke abantu kukhishwa izano kuqala ukuze siqhubeke ngempilo eright siqala umnyaka omutsha sibe right siya ngamabantu bonke babambana balwelezana iphume embusweni umemandleni ukuze sithole ukuphila ku right
ngifuna ukuzwa kuphela ngosengezo chabango lozithi ngwe triple C ukuthi eze recall abantu abaningi kangaka isizathu sakhona esiwasisolayo la engwe party yisiphi ngokuqala ngizobuya endabeni kamalaki inkomo lothi yena izana uPF hayi libandlela ibusa elingelamsindo elingelani ngibe sengibuya kwekamsakha lo webhingalo obuka into engcolileyo eyenzile into enhle oningcolile ngizwa ngisethuka siyokuinto wakhona kuyamangalisa hayi kangisoli kuya ngokuthi umuntu ubona njani kodwa-ke ngakuthiwa bayabona abantu labo ukuthi balahlekelwa ingqondo nganokunye bathula ngaba kukhulume ufa lakho kuphela kungaphakathi kwakho ungakuveza ebantwini ngoba mhla ilizwe elingatshintsha libe ngesinye isimo abantu babekwazi baza kukhangela njani ngiyabona.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, amapholisa esigaba seColorado athi acwayisisa udaba lokwethuselwa kwabehluli kulandela ukususwa kwalowo wayengumongameli welemelika uMnumzana Donald Trump kuluhlu lwabangavotelwa kukhetho oluzayo. Amapholisa alile ukuveza okuningi ngalolu daba besithi kungafaka engozini abehluli laba. Kusenjalo ukudonselana kokuthi uhulumende welemelika aphathisele Ukraine kumbe hatshi kumbe njalo aphathise ele Israel kuphela ngemali yokuzivikela kuqhubekela phambili. Sixoxe locubungula izombusazo unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ukumbuza ukuthi ngowuphi umkhokheli welizwe lemelika ongaqeda impi ezikhona esezidonselele lelizwe lemelika phakathi kwazo.
Leze zempi Russia leye Israel Ukraine ukuthi nguphi upresident obengenza ngcono ekuqedeni lezi zimpi. Mina ngibona ngani uBiden uyazama. UTrump ancho siyamazi vele ukuthi akulanto ake ayenza yakhanya ihamba kuhle. Engxenye i-Israel ubengaqina esenzele ukuthi athole amavoti lapha kuleli lizwe ngenxa ukuthi uleli lizwe kulamatshi lokuthi uBenjamin Netanyahu ngumngani wakhe. Kodwa Ukraine mbona ngani uBiden uTrump wayeza kweyela impi Ukraine esenzele ukuthi iRussia ikhulele iUkraine njengoba vele efavana engumngani kaPutin. Lapho izimpilo ezizombili mbona ngani umuntu ongazibamba kuhle uBiden kuphela uBiden lapha ngidanise khona ungidanise ngeIsrael uthi I think uphume wama kakhulu okwenza ukuthi iIsrael ibe legunya eliphezulu ekuthini indaba yakhona kabasafuna indaba ukukhulunywa kulanyulwe bona sebefuna ukubhidliza kungenxa yokuthi baphiwe igunya elikhulu. Kodwa hayi mbona ngani uBiden even ephambanisile khona lokhu kungangisudisanga kodwa mbona ngani upresident obengenza ngcono kulo Trump. Ngiyabonga, bye.
Alathi siyabonga lo-ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe esilethela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje emaphethelweni kodwa singayehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo ezikhokhela. Umanisipala wakobulawayo uxolo sikhangele ke indaba ebezikhokhela icele lebandla eliphikisayo LAMRP selihambise isicelo sokutshengisela phezu kokukhwela kwembadalo yepassport emapholiseni. Inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimele ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ozayo oka-2024 ukhangelelwe ukuba lendlala embi kakhulu emangalisayo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzithola ku-www. facebook.voandebele.com. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye namhlanje ntambama ngo 7:30.